Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kufonto likazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, njengokuthembisa kwethu lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na?
Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana.
Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKaripa iphiwe leli gama yona ingeyamatonga?
Ukuthi kaliba ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane.
Kulungiselelwa umbuthano wokukhumbula inkosi umzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njengokuthembisa kwethu lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Unkomo nguye labanye bakhe abaqala umzabalazo wokuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Inenge libalisa umhlaba jikelele lalikhangelele ukuthi Unkomo uza kuba nguye obusa ilizwe leZimbabwe. Kodwa kuthe ngesikhathi sokhetho inengi lavota ngomhlobo okwabangela ukuthi uRobert Mugabe abe nguye inhloko kahulumende. Kuthi ngokuya kwesikhathi kwaqala ukungahlaliseki esigabeni seMandebeleni, uMugabe wathumela amasotsha eGugurawundi kwafa abantu abaningi kakhulu okwabangela ukuthi uNkomo alobelane isivumelwano loMugabe ngomnyaka ka-1987. I-Unity Accord. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na Unkomo? Umqalisi ziba wenhlelo zethu ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra.
Hayi kumqotho lokho siyezwa umbuzo lo ukhulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiyavunyelwana ukuthi kube le ceasefire. Kwaba khona lokhu ukuthi kukhulunywe lokhu ukuthi khona ekhethe Unkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini, kumbe njengoba kulo mngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthwakazi sizimele sodwa. Wala Unkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi Unkomo kwazakala njengokuthi nguchief wachiteza. Ibala lelo ukuthi chief wachiteza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba naye umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth. Kwayivele ehanqwe yibo pho-ke kwaba nzima yena ukuthi exexe bulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale izimbabwe ngapha kube nomthwakazi ukuthi ilizwe liqunywe. Asengithanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe i-Unity Accord?
Unkomo kathengisa ngamuntu lapha. Isikhathi seGugurawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, iZebra yasala lokho esembuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona iZebra. So ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso le udistant le yokuhlamuka whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana. Ngalokho ke Unkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke weZebra. Singakhohlwa ukuthi bona lawo amakhomandazi ayesebothiwe esesejeli olookout uMasuku laboDabengwa. Umumo olwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo. Bonke labo velapho wakhimu babengasoze bephume. Soke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana leyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho weZipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zasezithethwe abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army so kwakunzima ke laphana ke ukuthi khona sithi ngeimpi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugu round yayisilwa labantu ababengelazikhali so ke ngalokho ke hayi inkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi usayinelwa ne-unit accord isisayiniwe le unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi inkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana inkomo so ziqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kazenge vele ethengise lapha ngoba nombutho omningi umbutho weZipro lokhu kuani abantu sibili ongazonthwa khona uyalwa sibili laphana uyilabo ogwesela lapha then the rest yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamula amankomitsho lawo kodwa ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufika operator laphana kungenale structure bereporta kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele ngala singikhuluma kakhulu ngakho.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZebra. Kusasa siyaqhubeka ngodaba lwethu lapho esizaxoxa lomunye njalo. Thiyani indlebe. Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKariba iphiwe igama leli yona ingeyamatonga? Idamu leli lakhiwa ngomnyaka ka-1956. Ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Jilumbo ovela khona le eBinga uthi injongo ikhanya yayingeyokuqhelisa umbuso wabavela eNtshonalanga.
Akuphikiswa lokhu ngoba vele labo amashona bayakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babo betshintsha befako R okwakusebenza khona u-L yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona leziyana size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards self-determination. Ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matabeleland amasiko kavuselele. Thina sithi iprovince yethu through iMRP izaphuma kubhera ngoba kula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP. I-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani, abantu bakhululeke endaweni zabo. So thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka kwesishone the process of to respond to the demands of the Grand Plan of 1979 to shonalize the whole nation. So tina city high, tina asivumelani lakho khonoko.
Bona abolimi lwesitonga baningi kakhulu yini eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besithongeni abakusimtshembu bangasithatha abantu besithongeni abaseVictoria Falls, Mola, Mayovwe, Jongola, Kathenge, sinamsanga size siyobambi kaZungula, Chief Wange, Chief Nekathambe, lo Chief uChief lo owayenze i-accident kathesi lo. Wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa. Definitely we are going to constitute our province. And akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province. I-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako. There are circumstances that can lead to a sovereign province.
Ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthini?
ngiyabonga baba Chris ukuthi zaliva ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakwa iCaribbean Dam elalikhiphe a small top notch. So abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile. So ungakudingisisa uzathola ukuthi lithi kule meaning bona nxa sebefaka u-ara laphana akula meaning. There is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi chilundu not chirundu chilundu kutsho ukuthi if you check at the chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous. So ngesithonga ukuthi chilundu kutsho ukuthi sikhuluma nge-mountain intaba. That's what it means in short.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Amalungiselelo ombuthano wokukhumbula inkosi uMzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika abikwa esekusibanga esikude. Minyaka yonke ngenyanga kaMpandula izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika ziyabuthana kudliwa inyama lokudla kwesintu okuthiyeneyo kugidwa lokunye. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu uMzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yamhla ka 5 September okuyiyo i-Labor Day weekend ngapha eMelika. Kutsho ukuthi mnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend iyabe isiyakhonapho, which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama-venue. Nge-Friday siyabe sifika, nge-Saturday yikho lapho kulomdlalo khona esilama-program. Then ntambama bese sokugidwa-gidwa. Nge-Sonto, nge-Sunday, hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlalwa ibhora. Hayi ngomvulo ke abantu abaningi babe sebephenduka kodwa hayi amalungiselelo in high gear. Hayi abantu esibili bakukhangelele lathi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo amakomiti lokunye okunjalo kumi njani
indlela esikwenza ngayo sile national committee. National committee yonje egayida umdlalo in general ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year. Lo nyaka njengobana sikhethe DC kule local committee e-Washington DC. Sisuka lapho e-Washington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next and bona laba abahlala kulona le dorobho bazakwenza i-local committee. Local committee isebenza le national committee. I-national committee yiyo egayidayo and njengoba ilizwe i-America inkulu we get a taste of Midwest kubo Washington DC esigodlweni ngale sike sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta. So siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved and kube specific ukuthi sifike si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona. Okunye futhi sebe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukholisayo sikutshengisele. Lapha e-America ama-Native American ngabantu esingahlali labo kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma-writings ukuthi ngabantu ababele African influence and ngabantu abafida labana amakhiwa eqalisa ukufika ama-pilgrims apho babaphekela isithwala okutshengisela ukuthi sile-ma-similarity thina lathi sabe sifuna ukuthi sitshengisele okwakithi mhlawumbe lawo manye amagugu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana.
Abalaleli bengafuna ukubakwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesi sikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okwelikwenzayo.
Siyahlangana ngomdlalo lo oyinkosi uMzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi siyihlanganele ngoba njengabantu beMathebeleland ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisa imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la utheni lisukuyenza kodwa hayi kuba i-wealth of information ever exchanged labantu behlangana bazane khonekhane labantu esagcina nakudala okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezinye izinto esizenzayo ama-forum ethu sesizama ukuthi abe relevant, abe Americentric njengabantu esesihlale lapha eAmerica kukhulunywe ngamaphepha ukuncedisana izikolo amafizi i-health okunye kumnyaka ledlulileyo kwaba lokunye uprofessor waba le-presentation ngentolwane wathatha ama-graduate students akhe sibe la i-30 intolwane wabuye waba le-presentation. It was very very captivating. Into esikholisa kakhulu and lapho esithola khona information lokuhlangana labantu esasikwazi ukudala.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ongomunye wabaqoqa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sike sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change sebesungule isikhwama sokuphathisa abanye babo abatshiselwa izindlu ngesikhathi sesililo sikankosazana Mo Blessing Ali eChidungwiza. Iphephandaba leHerald lelodaba lokuthi unobhala ubona ngokwezimota kumanisipala weHarare umnumzana Martin Chimombe ubotshiwe esetheswa icala lokuhuquluza izimota zabantu azikhulule abantu laba ababe bebotshwe ngoba besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi abesindebele abahlala eBuhera sebejabule kakhulu ngenxa yokuthi sebezafundiswa ulimi lwabo olwalungasafundiswa ezikolo eziphansi kukanduna uGwebu khonale eHara eBuhera. Okwamanje ke silalele ke amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani siyaphila thina. Ayi siyalibonga kakhulu usizo lwenu ulisaze ngakho konke okusemhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngalabo abantu abaphandle kwamazwe ikakhulu laba bantu base-South Africa laba abathi sebengama-group asefisa ukuze ekhaya. Ngizwe kade ekhuluma lo mama usithandekile mbuza ukuthi ekhaya bathi bengafika benzeni. Hayi impendulo nje wena kasamphendulanga. Impendulo isithi wena ekhaya kusekhaya, ekhaya kusekhaya. Ngase udubeke kakhulu lapho khona ukhumbule ekhaya. Unjengohlelo lwabo lwana usegulo ukuthi ukhumbule ekhaya. Ukhumbule ekhaya, ekhaya kusekhaya ngoba ngisho ngalokhu ukuthi noma umuntu sehle washona wadlula emhlabeni, isidumbu sakhe sibe selwekhaya. Ekhaya uyaduba kusekhaya, uzufe usekhaya. Kodwa nxa usekudeni uqala ukudubeka ngalindlela abahlupheka ngabantu abethu khona ngapho. Sasiye bathatha khona lenqaso yethu badlule emhlabeni. Nxa ayisehlule ukuzibuyela esahamba ngenyawo kungasikho kugula, ayisehlule ukuthi sesiswetshwe yabuyangani. Wathi Mose eshonile ke lapho uzabiswa ngayiphindi kanjani ilizwe leZimbabwe lalolu lisadalala lidonsa ngezibuhlungu kangaka. Ngakuthiwa kuya ngami bona kabeze ekhaya, bezohlupheka bekonapha ekhaya ukubheka njengawowonke abantu. Sizadlala bidelele sidle labo konke esikudlayo kuze kuye umlimi angenele njengalokhu wakwenza ebantwini bakwa-Israyeli bakhipha eGibhithe ebugqilini. Hhayi uphuma ebugqilini khona kuyasithembisa ukuthi sizaphuma ebugqilini. Ezilungu sithanda uNkulunkulu wasidala ngokusithanda, hhayi ebugqilini siyaphuma, siyafuna kasifuna ebugqilini sizaphuma. Isystem sembanikezwa sona mina sona leso ukuthi ebugqilini sizaphuma. Ngiyabonga uNdebele.
Ngibingelele, ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi abahle, abalaleli abahle ndawo zonke. Kambe kunamuntu mpela olengqondo epheleleyo ongayala ukuthi abantu bayenze isikhumbuzo sikababa uJoshua Nkomo, onguye owalwela lelana lizwe lakhululeka. Namhlanje baphethe babusa bahlukumeza abantu left and right, bayakhohlwa ukuthi lelo lizwe umuntu walilwelayo wasula leyo mpi nguye ubaba uJoshua Mkabuko Nkomo. Namhlanje sebeyalela abantu ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe, kambe kazi izinyuka amakhwapha yini nabantu bezani lamapholisa eni alike lizinyuka amakhwapha like lihloniphe isizwe, likhumbule nokuthi lokudla konoko elikudlayo namhlanje kuze kufike ezandleni kwabuya kanjani. Hayi, alike lizisole mani, alike libe ngabantu, liyekele ukuhluphana nabantu ngezinto ezingalangqondo.
Salibonani, salibonani. Eyi, sile nkinga ekhaya ngoba kahle kahle badala akwenzeki yini ukuthi singathi wonke lama opposition party ahlangane as one party khuphizano, then after that iparty inye nganye singabuyela esayidini layo ngoba izanu le ayi makulokhe kusiba ngamaphathi afika 5-6 ama opposition ngeke izisuke izanu. Serious, kuyasikhale futhi ngemva kwama-elections wona la, so kuyasikhale. Angabe nje kuyenzeka amaphathi wonke nje ahlangane nabe iphathe yi-1 kuphela for ukususizana, then bese kubonakala after kube iphathe inyanga yini izibuyeleleke la ethanda khona. Ngoba serious makulokhe kunje hayi bona ngokwenzeka last kungethwangirayi kwabuya wonke amaphathi wona la ayelo. Omunye wayebuye nikeza kithi ngala bantu izimali bavela baphuma ku-MDC bonke abantu. So hayi
salibonani balaleli we-Studio 7, salibonani sisebenzi we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke bantu beZimbabwe. Ngizwe lapha kula bantu kade befakaza ngomdala uJoshua Nkomo. Nathi singabantu abakhalayo ngoJoshua Nkomo ngoba izithembiso ayizithembise zona. Ngabe yena nguye osembusweni ngezithembiso zakhe, ngabe ilizwe leli likhatshayo. Unkomo wayetshele wathi ogogo abayeluka izihluzu, omama abayeluka amacansi, abathi umuntu wonke ophiwa ithalente ezandleni zakhe lizamela libonakale ukuthi liyamphilisa. Namhla konke sikwenzayo thina ukuthi sizame ukuphila sama ministers. So khona phana kuyasichaka kakhulu enhlizweni zethu ukuthi kathi singasebenzela ababusi ngandlela ba. Siyalima imali zethu zingena kumaphini ababusi beze besithengise bethi aba amaphini yilawo. Khona khona kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu. So sithi ukuthi kabake babone kuhle umbuso wabo kawumuhle, umbuso wabo unzima futhi umbuso wabo muvi kwabanye abantu. Ngeke ukuthi ukhokhele abantu thathe into zabantu ngenkani ukuthi ngoba soze bakubuke. Kubuhlungu kakhulu khona. Siyamkhumbula kakhulu uJoshua, siyamkhumbula kakhulu ngoba yena wayezimisele. Ngivumela indoda lethi umuntu lo wayethunywe uNkulunkulu wayengasolo ukukhethwa kumbe ukuthi lesithi ngikhethani, wayekhethiwe nalapha azalo. Kodwa amamenemene wona ngathi asekhethiwe kwabehlula ngoba bona bathi belayi bangena la eParliament, bathe bengene la eParliament bathi minister with that portfolio leli bala laba nzima kabi. Wayezaba nguminister ongena portfolio njani, enguye omela kisa imali yelizwe, enguye owasayinela imali yelizwe. Bona bathabele ukuhlala ezitulweni bengakwazi ukuthi imali bazayithatha. Namhla bahlukuluza isizwe ngendlela ebuhlungu. Amanesi kaholi, amatitsha kaholi, abantwana abafundiswa ngabazali babo ngezimali. Kodwa namhla abantwana laba bangeke bancede abazali empilweni ngenxa yomsebenzi wezana. Hayi, ayikibeke phansi, ayikibeke phansi. Yekele abanye abantu bake bathathe yona izano ngokwayo, kuyabe imelishele izaphu ngoba bangena bebonke. Namhla sisithi vele ya noma kanjani akuloza ngena kweze kubuya uNkulunkulu bakuthatha mbono.
Hello, hello, Studio 7, salibona nonke abasakazi abahle. Hayi, bakithi siyezwa konke okukhulunywa uthiwa Nkomo wathengisa umzima bakithi. Ukufa kwabantu akuchiphanga, ubaba wayesebonile. Ele muito sabuko ukuthi abantu isizwe sikamthakazi siyaphela. La emqondisi nxa wamaphambi wabantu washo wathi ngomathenza, lahlekile nxa phambi kwabantu afana ngatsho njalo. Umntwana omncane ubonisani phambi kwabantu, akatsho ukuthi ubaba wasingenisa nje ngokuhlupheka evikela abantu. Njalo bakithi ngicela lingababazi ezinye izinto, watsho ubaba uMqabuko wathi kuzaba lo mlilo ophethe eMpumalanga, lingawubabazi. Liyakwazi ukuthi lingababazi ezinye izinto, zizabuya kini sezibuya sezitshisa njalo. Hayi kani kubabaza, ubuhlungu konke okwenzakala khona lo, kodwa okunye sekunanzelele sibone ukuthi nxa bevukelana bona kuyini okwenzakalayo. Siyathanda sibili kubuhlungu, asitsho omunye lomunye okhethwe nguNkulunkulu ngozalibusa. Akekho okwazi ukuthi ngubani ozathola ukubusa ngo-2023. Ungazitshaya isifuba ukuthi ngizangena embusweni, hatshi ungangena. Asikhulekeni sithi uzakhethwa nguNkulunkulu, nguye ozangena, nguye ozasikhokhela ngaleso sikhathi. Siyabonga, mthakazi omuhle.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bawo. Ngiyakhumbula nje ukuthi ever since iMDC ingena ekhethweni ngomnyaka ka I think it was 2001 khona lapho beqala nje ukungena ku ballot box, abakazi baluza ama elections, beluza ku ZANU PF. ZANU PF ihleli rigger ye in ye out. So umbuzo wami sekuthini ke bazokwenza futhi njalo ngalomnyaka olandela? Sikulungiswa kanjani lokho, ngoba siyazi ukuthi bazorika, angeke baze bawina ama elections free and fair. Bazorika amaZimbabweans, niplana ukubana kwenziweni singahlangana nalolo hlupho, ngoba after that kuzoqhubeka abantu behlupheka kanje. Iplani ithini ma kungenzeka noChamisa abuye kule conversation aphendule, siza ukuthi yena uplana ukuthi kwenziweni, ngoba esikwaziyo ukuthi abantu bazohamba bayovota njengehlala yenza iZANU PF iluze ama elections, but barike kuzoyenziwani.
Siyabonga. Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamuhla likhefu lokuthakazelela uzibuse welemelika waba khona ngomnyaka ka-1776 lapho kuze kulwiwe khona labavela kweleBhilitane. Leli lilanga eliqakathekiswa kakhulu njalo lilemcimbi eminingi eyenziwayo ebalisa ukudubula inhlansi zama-fireworks endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi bayavakatshelana bebuthana bezijabulela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Jerry Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umsakazi, ilanga lokujabulela uzibuse elizwenisemelika liyajatshulelwa kakhulu kuye wonke umuntu. Ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe, njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu ocelebrethayo lilanga elikhulu kakhulu mpela. Kanti-ke nxa ukhangela-ke sisiqathanisa mhlawumbe lozibuse wakwelakithi eleZimbabwe, ngibona ngathi kuhlukile kakhulu, ngoba uzibuse weZimbabwe wasuka wathathwa, mina ngathi kumbe ngithi wahijekwa ibandla leli elilo hulumende obusayo. Kwakusuke kube yinto yabantu bonke, kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu, kodwa hayi wonke umuntu. Wa abantu abaningi lokhu besifona kabakhululekanga, ngakho lo zibuse uyise kubo. Ngakho nje ngathi ngakunda ke kubantu baseMelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga njengelanga likazibuse, kakufuzanga kube lamaqembu angathi wona asehijeka kumbe ave sezichamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga leli, ngoba sithi bona yibo abakhulula ilizwe. Kuleli laseMelika wonke umuntu nje wamukelekile, abantu bayazibisela, kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba lozibuse.
Indlela ilanga likazibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo, ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika?
Njengoba ngitshilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kuthula lapho ukuthi ngempela-ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likazibuse, cishe wonke umuntu uza ndawonye. Akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana et ethile eluphawu lwegembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho-ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uzibuse kwezokazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amaqembu athiyeneyo.
Hello-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngu-half past seven ntambama.